Lokhu kuyinto ebuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ephalamende. Uzakhumbula ukuthi u-Osterlos Siziba labo Honorable Chibaya, you know, labanye abesekela abezwimba bakhutshwa bona abavotelwa ngabantu, ngoba sonke siyazi ukuthi amakhoti lawa vele alawulwa yizanu. Njalo nxa indaba enje soyisiye court ayo sikwasizana izayenza ini uMathanda. So kusuka kube buhlungu ku-democracy, kusuka kube buhlungu kithi, kodwa siyaqhubeka silokhu sisilwa ngokunjalo.
Indaba uMnumzana Siziba labanye bengangena ngaphela kukhetho lolu bezimele babasibantu.
OSiziba bangene bemelele i-Citizens Coalition for Change, ngoba bathi bekhethwa mhlaka 23 August babemele i-Citizens Coalition for Change. Njalo lokhu yisinqumo esathathwa lilunga phezulu kakhulu elephathwa ukuthiwa yi-Citizens National Assembly ukuthi abantu kumele beme beyi-CCC. So OSiziba labanye abanyontisayo batshengise ukuhlonipha iphathi, batshengise ukuma lo-President Chamisa, batshengise ukuma labantu beZimbabwe ngalokhu asethe bakwenza. So asonto eyaba liphutha kumbe yenzwa ngemisteki, hayi, yinto ebalulekileyo eyenziwa kakuhle. So sikhanyelela ukuthi hayi, xa ungahamba kuhle ngencintiselo ye-Citizens Coalition for Change, babuyele ephalamende.
Kutshoni kuwe baba Sibanda, njengoba wena ngomunye walabo abavinjwa ngumnumzana Sengezo Cabango?
Kimi awuzange kunyethuse, ngoba mina ngangihlezi ngisaziyo ukuthi lowo ngiyaluyiswa, siyaluyiswa silibandla. Uzakhumbula ukuthi thina vele i-election leli lika-23 August 2023 asizange sivumelane lempumela yalo, ngoba kulobugwelegwele obenziwayo impumela kayiphumanga kahle. UPresident Advocate Nelson Chamisa wanqoba u-Emmerson Dambuza Mnangagwa, kodwa-ke akasagcotshwanga ngendlela eyiyo. Istrategy sethu, ukulwa kwethu bekungekho ephalamende kakhulu, but besilwela ukuthi iZimbabwe ibe sebantwini ithathwe, ngoba thi silizwe selisemakhoti, ilizwe selisemabharakini, ilizwe lisebantwini abalutshwane.